Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Kanjani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 16 kumabasa 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezonotho kwelemelika zidlana ingqondo ngokuvuselelwa umnotho weZimbabwe obhudeke okumangalisayo. Baningi abantu abakhumbula ukwenziwa libutho le-Fifth Brigade ngesikhathi sobhuqazwe kwekugrawundi.
Umama washaywa enjalo ezithwele wasede lapho waphiwa ibhakede lamanzi eligcweleyo wanatha amanzi lawana ke mayeqeda lapho wahle waphathwa ngamapeyini esisu wabeletha umntwana ezibelethela eyi-1 mntwana washona.
Wutsha iNotre Dame Cathedral kwele-France ekhanga izethekeli eziningi koze zifika isigidi ngomnyaka. Njengokulithembisa kwethu namhla sizalethulela ihlandla lesibili lomculo ngasomnotho nkomo.
Kule albhamu yami lapho engibuye khona sengizibiza ngosomnotho entsha, sisebenze namaproducer aphezulu, istudio esiphezulu, unjiniya ophezulu, sizama ukuthi bafethe silethe iquality ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi kwezenotho kwelemelika ngolwesibili zidlane ingqondo ngokuvuselela umnotho weZimbabwe okukudeke okumangalisayo. Ingxoxompikiswano lo yenzelwe eCato Institute eWashington DC khonapha eMelika ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilomnotho ophose ufane lowelizwe leVenezuela elabantu abampofu abedlula wonke amazwe omhlaba jikelele. Ezinye ingcwethi ezibhatheke kungxoxompikiswano le zikubeke sobala ukuthi ilizwe leZimbabwe libhidlizwa ngokwenziwa libandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 usedulela lolo daba.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Marian Tupi obenguye umlawuli walingxoxompikiswano uthi eliZimbabwe liqhubeka lisiba emlonyeni wamazwe amaningi, hatshi ngenxa yabantu balelo lizwe kodwa ngenxa yokuthi kulamazwe afuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okungamelanga bakwenze ukuze amazwe abo anganyatheli lapho okwedlula khona eleZimbabwe kwelakusasa. Intathele zindaba eseyasebenza okwesikhathi kuzwekazi le-Afrika, uMnumzana Barry Wood uthi kuyethusa ukwenzakala kumnotho welizwe leZimbabwe kuminyaka elitshumi lasikhombisa eyokugcina kumbuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi okulusizi ukuthi ilizwe lingasuka njani kulobu bunzima. Wood uthi ilizwe langena emlindini ongelamkhawulo, ngakho kunzima ukuphuma kuwo. Kudaba lwezijeziso zenotho uWood uthi kunzima ukuzisusa ngoba uhulumende weZANU-PF ugcwele abantu abangathembekiyo. Enye njalo ingcwethi uMnumzana Stephen Hank uthi ugwalondaba lweWorld Economic Outlook Database luthi eleZimbabwe lilobuyanga okokuthi phakathi kwamazwe wonke omhlaba lingunumber 161. Uthi ukuze ilizwe liphumelele kumele lisebenzise icebo elithiwa yiSingapore strategy, okumele lisuse imali yamabhondi, lingemukeli uncedo lwamanye amazwe, lehlise imithelo, lihloniphe ilungelo likaZulu, njalo uhulumende asebenze mgceke kungela nkohlakalo.
These are all things that Zim should be doing. On the outside, sanctions should be dropped immediately.
Ilizwe elaliyilo isiphala sengxenye yezwekazi le-Afrika sekuyilizwe elilabantu abayingxenye abaphila ngoncedo. Kulabantu abayizigidi ezine asebephephela kule South Africa.
The production of all kinds of negative unintended consequences So step one, unilaterally, the U.S. and the international community, to the extent the international community is involved, should drop sanctions.
Uwake waba ngumphathintambo kahulumende weGhana, umnumzana Gude Moore, laye ose ingcweti ecubungula enhlanganisweni yeCato Institute, uthi udubo lweZimbabwe ukuthi inkokheli yezwekazi le-Africa ayikhuzani. Uthi inhlanganiso ezifana le-AU le-SADC azicebisani nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho welizwe okufaneleyo. UMoore uthi umphathintambo wezemali eZimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube, laye obekhona embuthanweni lo, ngumuntu ofundileyo sibili njalo ofanele isikhundla lesi. Kodwa udubo ukuthi uzaphiwa na ithuba lokufeza amacebo akhe okuvuselela umnotho welizwe.
There is a saying in South Africa that if all the Zimbabweans were to go home, the South African economy would collapse.
Kulesisho esithi nxa abeZimbabwe bonke abakwele South Africa bengasuka, umnotho welizwe lelo ungabhidlika ngoba ilizwe lonke leSouth Africa liphethwe ngabeZimbabwe.
African Bank or the African Union, technical positions across those institutions is also Zimbabweans.
Yena uNcube uthe okuludubo ukuthi nxa kufika kudaba lweZimbabwe, izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe ezisetshenziswayo ayisizo eziqondileyo.
And any economic reformer working with Zimbabwe situation.
Amabhanga eZimbabwe aselahlekelwe inzuzo ngenxa yezijeziso zenotho. Okwenzakalayo ukuthi angidingi imali kahulumende weZimbabwe. Sila imali, ngidinga imali yokuphathisa amankampani azimeleyo.
Which is really that's a blueprint that I launched on the 4th of October last year to really capture the reform agenda, both institutional and economic reforms. Now so we're very serious about this. So there's no, I think, question about perhaps the absence of political will so far to walk that path. Certainly it's not been benign, my experience.
Okube sobala embuthanweni lo ukuthi izijeziso zenotho nxa zingasuswanga, ilizwe leZimbabwe lizakwala lokhu liphakathi kodubo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
INotre Dame Cathedral kwele France ekhanga izethekeli ezifika phose isigidi ngomnyaka itshiswe ngumlilo ovuthayo ngomvulo, kwabhidlika isihloti ebesithakazelelwa ngabantu abanengi. Obona ngokucitsha umlilo langengozi kulelo lizwe, umnumzana Jean Claude Gale utshele umsakazi Voice of America ukuthi benelise ukukhipha okunye okuqakathekileyo obekuphakathi kwecathedral okunjengemifanekiso emdala. I-cathedral le eyakhiwa phose amajesi ancwebeka ithakazelelwa izethekeli ezivela kuzwekazi le-Europe, eMelika lakuzwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuthi umlilo lo ubangelwe kuyini, loba nje kulabanye abathi ungabe ulumathe endaweni lapho kuvuselelwa khona isakhiwo lesi. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi abantu abalijumi lantathu batshaywe imota enkulu emugodi Shrine eWetsa ngesikhathi bemelele ukuthwalwa zimota emgwaqweni. Abantu laba ngabokholo lwesipostoli. Umphathintambo wokuthwalwa kwempahla lokuthuthukiswa kwezakhiwo, umnumzana July Moyo, ngomvulo usungule okusemthethweni imihloliso yokutshayela izimota eyenziwa ebulenjini be-intanethi e-Electronic Learners License System. UMoyo uthi lokhu kuzavimba ukufumbathiswa kwalabo abathathisa abantu incwadi zokutshayela izimota ama-license. Lokhu kwethulwe nguhulumende ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Iphephandaba le-Daily News lithi amanye amakampani asedlela evalweni kulandela imibiko ethi uhulumende ufisa ukuthi kube le mali yakwele Zimbabwe yamaphepha kumbe amasend. IZimbabwe Mail ibika ukuthi umnumzana Douglas Monzora ubefisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uphume kukhetho lolu ngenxa yokuthi kuningi okungaqedakaliyo okwenzakala kukhetho lwezabelo. Ibandla le-MDC liyakuphikisa lokhu. Ezinye izisebenzi zikahulumende ngomvulo zithole iholo elikhuphulwe ngemali efika ikhulu lamajumi phose amathathu amadola $129 kumuntu umunye ngamunye. Ezinye zizathola ikhulo elikhuphukileyo ngeviki ezayo. Isisebenzi esihola imali ephansi sesithola amakhulu ayisithupha amadola $600 ngenyanga. Soku isikhathi senu kezu kandaba okwamanje. Sicela ukuthi lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Liyakwazi ukuthi kumele lenzeni. Ngenani ke WhatsApp ufitizele lapho ke okuthatha khona amazwi akho okwe audio ube susithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abasithumezele imilayezelo namhlanje bathini.
Bonani abantu baka studio 7 hayi ngiyabezwa abantu bakhuluma indaba yegugrawonto leyi bla bla so hayi lami into engiyithoyo lami owamumbone ngubona uright amboni ukuthi singabisela abazali bethu ngemali mina amboni ukuthi le ndaba ekhulunywa abaningi le ukuthi hayi abakamthwakazi bodwa abanye bodwa amboni ngathi maybe kungabe la i-solution enjani e-right hayi ukuthi sibe siloke sibhizi abantu besibusa kungelanto abasenzelayo lamanje akulanto ebambekayo bafowethu abalama-birth certificate abatwabethu abalama-birth certificate ngendaba ukuthi uswele ukuthi uzosizwa ngubani uma ufika ngale bakujikela abanye bafuna ukubhadalisa imali njalo futhi yonke indawo yathi usuyakhona usuyathathisa umntwana i-birth certificate uyathola umuntu wasesishonini akula muntu wesindebeleni ozosebenza khona apho ligcina lingasazwani enkulumeni so lami ngibona ngathi kwathiwa phetheya to phetheya is better kuqunywe impela omunye lo munye la ebhekane lokwakhiwa hhayi ukuthi bebelokhu besithathela phansi abatwabethu beze beguge lathi sesigugile so angiboni ukuthi kuyindlela e-right ukuthi bebe sebezosibribe ngemali so akahlale la imali yakho mna ngakho eyi abazali bethu anyeke bavuke so hhayi akuqunywe impela uma kuvumeka kuqunywe ekuhambe bezibonele labo lathi sizibonele siyabonga okhulumayo nguHenry obuya ekhesi emangcwabeni akonyongolo nguye lo okhulumayo ngiyabonga studio 7 ngibonga labandlalele bahlonipha futhi ne-president le engasilaleliyo nje kuphela
litshona njani basakazi be-studio 7 mina okhulumayo ngurafael mavela athi nasithwele nzima elizweni kunzima la imisebenzi ayisebenzeki kuhle siyazama mina ngikuse egolideni ngiyemba igolide ngile mine engemba khona igolide kodwa ngaze kuphume khona lokhu okuphumileyo uzame ukuthi uhambise khona ngale fidelity ukuthi uyophiwa imali bakunika 55% ye-production oyiyenzileyo nge-United States dollar kuthi 45% bethi transfeyela ku-bank account yakho sokusiba i-RTGS yona i-RTGS nxa sokuyi-RTGS akusathengi lutho izinto ozisebenzisileyo ukhipha igolide lelo zonke ziyabe zingasayineli ukuthi uthenge lokubhadala abakuncedisileyo begebha sila bantu abasincedisayo begebha sile dizili kulamahola kulama-hours kule transport sitransposta sisiya lapho ogigwa khona uthole ukuthi imali zangikhona azisayineli bonke laba bantu kabakhaleli i-RTGS kabayifuni bafuna imali irandi kumbe i-United States dollar wena ungabanika i-United States dollar leyo zabe uyiphiwe i-55% yalokho eliyabe likuzuzile i-RTGS isala ngapha ikhangelane le-ndleko zemayini uthole ukuthi uhlangane lazo kuhle indleko lezo kakusayineliseki into yangikhona isisenza vele sihle siphume kubhizinis and kakukhulumeki la i-government kayilaleli kayilandaba lokuthi sizwa ubunzima obungakanani but bayazi ukuthi i-project ye-mine yi-project enzima okunye okumangalisayo efuna imali efuna i-cash but ibona bekufakele i-RTGS leyo yona le i-RTGS lanxa nje suyifakile khona ngale ku-akhawunti uzama ukuthi uyoyithatha ngobuningi bayo uphinde uyiswele imali bekulimithe bekutshiye ukuthi siyakunika $100 kumbe siyakunika $50 khonapho wena ufuna ukuthenga kube sokuthiwa swayipha uyafika lapho uthi uyathenga khona bethi hayi kasiswayiphi thina sifuna icash ngoba sizawoda ngaphandle kwelizwe. Kunzima, kusebenzeka nzima bakithi. Siyacela ukuthi ngabe uhulumende iyezwa izikhalazo zabagebhi ukuthi sinikwe imali ethengayo, hatshi imali enzima kangaka. Isisibulele ibhizinisi vele selifile, nithemba labo bayabona khona ngale ukukhanjiswa khona igolide e-Fidelity. I suppose i-production has gone down. Okunye okumangalisayo ngoba akusela ndlela esingakhipha ngayo igolide ngoba imali yokusebenza ayiseneli. Engiyabonga.
Laba-ke ngabantu-ke abalandela iStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabetshiyeneyo. Sicela lisithumezele enu kunombolo ethi 012024650318. Ye, sokunjalo. Inhlanganiso ezizimele zodwa lenhlangothi zabohulumende lokhu zizama ukunceda abantu abaningi ababhekane lengozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai elabulala abantu abazinkulungwane eZimbabwe, eMozambique lakwele Malawi. Kulabantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamajumi amahlanu 150,000 abangelandawo yokuhlala. Wayengusiba lukhulu wesabelo seMassachusetts umnumzana Bill Weld uthi ufisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo emele ibandla lama-Republicans elikhokelwa ngumnumzana Donald Trump athi wenza santando embusweni. Ilizwe leCameroon selibophe abantu abangamajumi amathathu abadabuka kweleNigeria abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuthi balobudlelwano lamalwecatsha eBoko Haram. Iningi labo ngabesifazana. Lokhu betshengisela abantu emigoqweni kweleSudan lapho abathi kumele ibutho linike uZulu intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli.
Omanje sike sikhangele okwenzakala kule Melika. Odabuka kwele Zimbabwe wabhujelwa ngumntwana owayekubutho. Unkosikazi Beke Nkiwane uthi amapolisa asephuzile ukwethula inhlolisiso yokwehlela umntanakhe unkosazana Nandipha Nkobi watholakala nyakenye edutshulwe emoteni yakhe duzane lenkamba yobutho esabelweni se-El Paso kwele Melika. Unkosikazi Nkiwane uthi kasakwazi ukuthi enzeni ngemva yomntanakhe wayesephuma kubutho esesiya esikolo. Wayehlala le ndoda ngesikhathi ebhubha. Kasenelisanga ukukhuluma le ndoda le kanye lamapholisa ngodaba lolu. Unkosikazi Nkiwane uthi inhliziyo yakhe idabuke okumangalisayo ngokubhubha kwendodakazi yakhe.
Amapholisa basitshela ukuthi balokhe besawadingisisa indaba kayikapheli, so akukabi lempumelelo yophenyo lakhona.
Bathini nxa likhuluma labo?
Izikhathi eziningi abaphenduli amafoni. Lokhu ngacina ukuzwa kibo ekupheleni kukaMarch besithi bona indaba lokhu isadingisiswa. So okwamanje kasikwazi ukuthi bathi sokumi ngaphi ngenxa yokuthi nxa ngithi ngiyafona kabaphenduli amafoni. Ngaze ngishiye le mlayezo kabayiphenduli.
Wena kukuphatha njani njengomama?
Kungiphatha kabuhlungu ngoba kwesinye isikhathi uze ucabanga ukuthi ngiyabona ukuba ngowakwelinye ilizwe kwenza abantu bangathatheli izinto phezulu, bathatha isikhathi sabo ukwenza imisebenzi okumele bayenze.
Singathi ubufisa ukuthi utsheleni ibolaba abaphethe umsebenzi lo?
Bengifisa ukuthi basitshele ukuthi vele nje khona indaba le imingathi ukwenzela ukuthi lathi sisanelise ukuthi sivale phela isikhala lesi esikhona enhliziyweni sokuthi sibone ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo, sithole ukukwamukela ngendlela okwenzakala ngayo ngoba okwakathesi lokhu esingazi ukuthi kwahamba njani, kwenzakalani, lokuthi vele kuya ngaphi indaba yakhona.
Singathi yena umntwana vele kazange atshiye incwadi yini eveza ukuthi kwini okwenza ukuthi lokhu kwenzakale?
Kazange atshiye incwadi, kodwa uke lo mngani wakhe ayekhuluma laye kakhulu wayetshona emtshela ngokuhlukumezwa ayekuthola kuye umngakhe lo wabehlala naye. Lathi silamapikitsha silezinye izinto ezitshengisela ukuthi sisolele ukuthi hhayi azanga zivula leyo.
So kodwa nxa selikhangeleke lina libona ngazani ke uya phambilini kuyaphumani khona pha ke kuphenyo lolwenziwa ngamapolice.
Mina ngokubona kwami ngibaxambili ngoba sathi sikhuluma lamba even abe abakhulu be army basitshela ukuthi bona be abangeke bayenze okunengi ngokubona kwabo since umkhwenyana lo elokhe yena ephakathi ku-army.
Ubona ngazani kodwa luyaphela yini lolu daba kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Kukhona omunye owabezomthetho engake ngathi ngikhuluma laye ngodaba lolu wantshela wathi ikakhulu nxa kuyukuthi uphethwe ngabelizwe lethu leli kungenzeka ukuthi kuthathe sibile ngxenye iminyaka edlula amashumi belokhu besithi basaphenya udaba.
Kwenziwa kwini kolo?
Hayi, lapho sibili kangilasazela ba wathi yena nje kuyenzakala ngoba sengike ngabona lami e-TV lapha betshengisa ukuthi kulo daba engxenye umuntu walokho wadingwa okweminyaka engamathumi belokhu amathumi amabili wo belokhu bemdinga bezama ukuthi balungise udaba lolu abamdingela lona. Uthole ukuthi ngiyabona umuntu lo ngkhona eze wabotshwa namhlanje kuyikuthi kwenzakala into yakhona ngeminyaka emine ngedlulayo.
Lina aliyenelisi ukubekezela sibili ngodaba lolu?
Ngingabekezela kodwa yindaba kubuhlungu ukusala lokhu ngazi kuhle ukuthi kwenzakalani.
Unkosikazi Beke Nkiwane udabuka kwele Zimbabwe besixoka laye ese-El Paso khonapho eMelika. Unkosazana Carol Moyo olomzali owatshaywa libutho legugurawundi ezithwele waswela uthi usakhumbula mhlophe usuku lolo. Uthi amasotsha afika ngakibo afika atshaya abantu wasebenatisa unina umgqomo wamanzi waseswela. Ake sizwe ikhuluma ngalolu daba.
Mina ngisenkaya kodwa kamela.
Akusitshele ke ukuthi wena wabonani ngesikhathi segugurawundi?
Engisakukhumbula, I think I was 3 years. Also, because ngazalwa ngo-1979. I remember one day kufika abantu mabefika laphana begqoke impahla zamasotsha bathi khona apha ama-distance. Then mabesho kanjalo saqala sathi asizange sibabone. Basibuza sebelolaka sasesiyabaphendula sithi kade belaphi izolo. Kukanti-ke ubhuto beselusa inkomo nabomama bebephikile bathi bona ababazi uyabona. Balaliswa phansi bakarajwa bashaywa yazi kwaba buhlungu sikukhangele sazakhala. Hayi-ke thina kasizange sathaywa. Wathaywa abadala, washaywa umama, washaywa enjalo ezithwele, waqede lapho waphiwa ibhakede lamanzi eligcweleyo, wanatha amanzi lawana. Ke ma eqeda lapho wahle waphathwa ngamapeyini esisu, wabeletha umntwana, ezibelethela eyi-1 mntwana washona.
Wena kwakuthinta njani enhliziyweni khonokho mamoya?
Kusho ukuthi namanje lokhu engingumuntu angikukho, ngiyakutshela ngithi mina bengina-3 years by that time. And then kuze kube yimanje angikukhohlwa lokho kuyinto lokho kusesekutha kini ngani yinto eyenzakale nje izolo. So uyabona nje ngine-enda enkulu kakhulu enginayo empilweni yami. Into eyangishisa ekhaya luhlupho. Sengilapha eGoli and uhlupho lungilandelela nginjalo ngilapha eGoli. Sengidonse abantwana basekhaya engathi abana-1 abangafika 2 or 3 if I'm not mistaken. Ngisiyabangcwaba befela la eGoli. Khona kuyama kungizwisa ubuhlungu ukuthi igazi labo libuzwa kubani. Phezu kwalokho esakubonayo ngegugurawundi namhlanje sekuyikufa sifele emazweni khathana lekhaya. Yebo kambe sise-Africa but then still sisasekhatshana lekhaya.
Singathi ke okungakuthoba impilo mamoyo wena kuyini?
Sengizifunela i-restoration of iMathebeleland state uyabona. Sikwazi ukuzivusa njengabantwana bakwamthwakazi, sikwazi ukuzivusa njengabantwana i-Midland nje le Mathebeleland sikwazi ukuzivusa ngoba khathesi kunje eGoli la. Ngiyakwanisa ukuthi khona ngimakethe umsebenzi ngiyawuthola okusebenza ema-restaurant ne and then uthola ukuthi mangisi ekhaya ngisedinga umsebenzi wokuthanyela nje kuphela angiwutholi umsebenzi kodwa uzathola ukuthi ekhaya sokuthanyela abantu abasuka all the way from khonale kubo Harare khonale kubo Zimba esingabaziyo lokubabazi amatitha abantwana bethu sebefundiswa ngamashona isindebele kabasasazi uyabona.
Lo ngunkosazana Carol Moyo odabuka kwele Zimbabwe siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF.
Kuyibonke abayenzakalayo thina abantu esasikhona ngale tshelo nje sawubona kwayenzakalayo ngesikhathi sasekuground. Kodwa ke yabona enye into engani angikhululekanga ukuthi ngiyenze ukuthi ngikhulume ukuthi ngambona kusenzakala lokhu ngibone ngathi uyalimaza abantu ezinhliziyweni zabo. Abalaleli balolu hlelo ubusungulo bana bayabazi kodwa ukuthi babe lokhu bephindaphinda sikhuluma ukuthi kwayenzakala so kwayenzakala so kwayenzakala konke okube kwenzakalayo sakubona ngamehlo kodwa ke kuthunuka izinhliziyo zabo izilonda ukuthi abantu sele kusiphindaphinda sithi kuhamba kwahamba so kwahamba so kwahamba so sabona lokhu kusenzakala ngibona ngani yiko kuphela engakutsho angikhona akubona konke akule ngakutshela okuseleti nesikulindeleyo ukuthi kwenze uhlelo ozaqhuba ukuthi indaba le iphelelise wonke umuntu esale nje ehlonitshiwe lalo ethobekile njengakhona ukumongameli beqalisile ukuthi abantu lobo abaphathe kanye indaba lombhuqazwe bancediswe yikho engikubona kuqakathekile kakhulu kulolu hlelo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo.
I'm an African. I'm an African. I'm an African and I'm proud of it. I'm an African and I'm proud of it.
Sanibonani ngasemsakazweni Studio 7 lobingelelayo umsolo somnotho uIsaiah ngawonkomo isibongo. Bamyam lapho engibuye khona sengizibiza ngosomnotho entsha esihloko sithi ame African ephume lapha ngo December 2018 ngeyi 18 isasentsha bafowethu imnandi sisebenze nama producer aphezulu istudio esiphezulu engineer ophezulu sizama ukuthi bafethu silethe quality ebantwini. Nginethemba lokuthi abantu asebelithengile bangangifakazela abangakalithengi Nkosi yami siyacela sacela izandla lithenge.
I'm an African and I'm proud of it. I'm an African and I'm proud of it.
Aya ukuphi nezwe ukuphi bafethi so forced ukuthi iCD ulithole phela nje mawulifuna. Yebo usho ukuthi ke iCD lu 60 rand mawulifuna nje usitshele sokulethela lona nje lapho sokwenza show ukuthi mawuthi useZimbabwe siyakuthumelela lona mawuthi useBotswana nakhona sokuthumelela lona noma ukuphi nendaba so make sure ukuthi ulithole. Bafethi asilutho asilutho ngaphandle koxhaso lwenu. Umsebenzi wethu ingaba mihle sincunywe 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 laba nalabo kodwa uma nje singakwazi ukuthi sithengele umsebenzi wethu asilutho.
ke ngumculo ka mphowethu ke usomnotho iIsaya Nkomo. Singaluphethi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebezikhokhela kulo msakazo. Incwadi zomnotho kwele Melika bezidlana ingqondo ngomvulo ngolwesibili ngokuvuselela umnotho weZimbabwe osubhubhudeke okumangalisayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo ngoKip Stube.